Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe.
Kula igcwele kutsho nxa kusina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga.
Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinwumki Adesina, ofike izolo ntambama elizweni, utshele inkathele izindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo eziyamukelwa nguhulumende.
Ithemba esinalo yokuthi kuzahamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yethu sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa asingabi nethemba elikhulu kakhulu.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho ukuba akhethe inkokheli elesineke.
Esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi abantu ezigabeni ezijiyeneyo zeMatabeleland South, eMaswingo kanye laseManicaland kumele baqaphele ngoba kulezulu lesiphepho elizakuna kusukela lamuhla kuze kuyefika ngesonto. Izulu leli liphehlwa ngumthelela wesiphepho esiphelelwe ngomfutho esetropical cyclone Freddy, sona esikhangelelwe ukufikela kwele Mozambique sivela elwandle. Izanu sezomkhathi zithi izulu leli lizakuna kakhulu endaweni ezigoqela iBeitbridge, Chimanimani, Chipinge, Chiretsi, Mwenezi, Chibi, Maswingo, Zaka, Pikita, njalo lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Ngokunjalo zithi abantu kumele baqaphele njalo bengaze baphuma emizini yabo nxa bebona izulu lithwele, kanti njalo bengaze balinga ukweqa imifula egcweleyo. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima i-Agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala nathi khathesi kuyena liviki impela viki esiphuma kiyo izulu belisina kakhulu eMatabeleland North, njalo sikhangelele ukuthi la enale icyclone ezayivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela, kodwa lingabe mhlawumbe lingaselamandla afana langapha endaweni ezinjengabo-Manicaland. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi khuluma nje imfula igcwele kutsho nxa sina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga. Kodwa kakhulukazi emasimini ezinye indawo ngezikwelina kakhethi lingabuya lize ngobuningi balo, kusho ukuthi ezinye indawo kuzadoda kumbe lowo amabele lawa asevuthiwe abe sesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni kwa-Okthoba kungena kuNovemba, kulakho ukuthi umile usesiqwini kunina. Amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu esikunina kanye labonyawothi. Xa kuthe kwahlala kuvimbile lisina lingawaniki ithuba lokuthi langake lichithe, nto esizikhangeleyo okumele siziqaphele.
Manje abalimi benzeni nyoni ngakho khona
okokuqala ngithi siyabe siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani njalo asithi yisona lezi esesivuthiwe esesisoma sokuthi ngokuthi nga siza sivuna leso silimo sizakhaya ngaphi lapho okuyabe kunganetheli khona lapho okuyabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi ubumanzi lokho esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe esingathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa kodwa kuhlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo abanye abalimi balakho ukuthi endaweni enjalo barezisa umlilo ukuthi kucwadlana nje ukuthi isigudumezile siyana siyabe simedisa ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kulesilimo sona esesivuniwe ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubona kodwa kusakulutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi njalo yikho sithi sisalandelela sizabe sinika abalimi sizixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lwezokulima i-Agritex esigabeni seMatopeleland North. Lo ke sikudaba lunye, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli weNkayi South edalela ePhalamende umnumzana Abednego Bhebhe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engingathanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imfula egcweleyo ngoba amanzi abe beya ngamandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi ukuthi mhlawumbe lapho elakheli khona indawo yangikhona iseliweni lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye ezihlotsheni zabo eziyabe zakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isindala kungenzeka futhi sezimani zidliwe ngumusa. Kuyadingeka kakhulu kubantu bakunanzele koko ungaze wahlala endlini enjalo. Okwesithathu-ke ngale vele lezi hlobo ezikhatshana lapho okusendaweni ezingabhalwanga khona ukuthi izulebe likhona kuqakathekile njalo ukuthi livakatshe eliye khona ngayo kwenzela ukuthi isitebho lesisihle sidlule. Okwesabekayo kuyaphaya ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuze kuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abashayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhiliji unanzelela ukuthi akufanela ukuthi-ke ubusizidayi la manzimancane ngingangena ngemota ngiyechitsha ngale. Kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba usugugudele ngamanzi kuye ngamandla esiphepho leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho limpele usiba le ngozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungazibone amanzi engani seyehlile as long as ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami iyadlula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza usuthithi inhlanhla ezivela uzaba layo akunjalo. Amanzi nxa esibheke adlula phezu kwebholoho lanxa esebukhile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi umise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebholoho lele ozaliqhapha. So-ke yizo izixwayiso engingazithi kwakathesi-ke abantu bazinanzelele nje ukuthi nxa sekukhulunywe nje abakuzwileyo lani liqaphelise linanzelele ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abantu bagcine bengasabangale nhlanhla yokuthi baphephe-ke eziphephweni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu baba Bhebhe, kulolutho oluyaphuma emasimini yini lo nyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibelo mumbu okhahleleyo-ke kutho ukuthi hhayi ukuvuna bavuna balesivuno esihle. Kwesokusithile abaphuzile abalo mumbu kwathi usemfitshane usukhanya-ke ngamanzi njalo ukhanya ukhula. So labo yiwo abangabambe lobunzima ukuthi bathole kodwa njengoba ngishilo ukuthi abalime kuqala hhayi idlala-ke ingani ibacwezile. Kwesokufithi labo phela vele empilweni yabantu kunamavila. Amavila phela ungananzele isikhathi esiningi yibo laba abacina belandele zompolitiki umuntu esemelele ukuthi yena kalini emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe hola lowo muntu awuphiwa mahhala. Wena singake sikwenze lutho kuthiwa imitapo silima sindlela ezindekwaso.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bhebhe oke waba ngummeli weNkayi South edalela ePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank umnumzana Akinumki Adesina ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intathele zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ocubungula ukwesulwa kwezikwelede zelizwe elilazo uzaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezimqoka. Uchayele ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi batshengisa ukuzimisela kulolu daba. Umnumzana Adesina uthe uyathokoza ngokuthi owayengumongameli weMozambique umnumzana Joaquim Chissano ofike eZimbabwe ngesonto nguye ozakhokhela lumhlangano. Umhlangano lo ngowesibili kudaba lokuxazulula ukuthi leZimbabwe lingacitshelwa na isikwelede esedlula amadola angamabhiliyoni ayisithupha $6 billion esemali eyabolekwa kwamanye amazwe. Lokhu kungenzeka eZimbabwe lizenelisa ukweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Abanye abazaphatheka kulomhlangano babalisa amazwe alithumi lasikhombisa ibhanga leWorld Bank kanye lele European Investment Bank. Bazacubungula ukuthi uhulumende weZimbabwe uluqhuba njani uhlelo lokuguqula inhlelo zakhe zombusazwe kanye lezomnotho ezigoqela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi uhlelo lokwabiwa kutsha komhlaba. Umnumzana Adesina wemukela isikhalazo seZimbabwe ngenyanga kaNtulikazi kuona lo umnyaka esokuthi ilizwe lesulelwe izikwelede zalo ukwenzela ukuthi lenelise kweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Ukuhlaziya ukuthi leli linyathelo elingaphathisana naye leZimbabwe usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi mina singabi nethemba lokuthi uzaphuma kumbe uzaba nempumela yenzeni ukuthi iZimbabwe isikwelede seZimbabwe sikhitshwe. Ukuqala kwemihlangano engibona njengani izaba ningi kakhulu ukuthi sikhulumisane nalabo abe-Paris Club. So kusasa ithemba esinalo yokuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa asingabe nethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzaba le-Paris Club.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona sibili ukuthi abantu bakhanya njengani bafuna ukukhuluma kodwa into okumele sikhulume ziningi kakhulu kokuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona ke eleZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kuyabe kulemigoqo ethile.
Uzaba lama conditions azaba khona sibili ukuthi ngenxa yesikweleti lesi esesulwa umele balandele ama conditions lawo. Njalo kuzathatha isikhathi sibili, angiboni isikweleti lesi sikhithwa sonke ngesikhathi sibili. Ngibona njengani kuzaba lama conditions ngenxa any condition ingafika bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana. Kodwa angiboni ukuthi uzakhithwa wonke masinya njalo uzakhithwa wonke isikhathi sini.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona siyi-14 billion abaningi ama-areas ukuthi izimbabwe ibingabhadali so kunama-areas akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunika izimbabwe ukuthi nxa izimbabwe isithi iyakwanisa ukuthi ibhadale ngendlela leyo yiwo amanye ama-conditions azaba khona. Njalo uthi singareforma njani i-economy yethu yiwo amanye ama-conditions engibona azabe khona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elilodwa.
Okokugcina njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eleZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumele
isifiso esithi abantu abanyama zwakathi eZimbabwe sikhona sibili yikho sibona abantu ama-embassy akhona amabhanga akhona isifiso sikhona kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi bengingela inkulumo phakathi kweZimbabwe namanyana zolawo endlela leyo esayibona through i-conference le so i-conference le izanika iZimbabwe ithubele ukuthi ikhulume kumbe iphume ekugcekeni ukuthi yena ayifunani njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumeleke kuhambe kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi lezimlife.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fatzai Mahere uthi ngamanga ukuthi bandla le-ZANU-PF lilosekelo olumangalisayo emaphandleni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umgwaqo osuka koBulawayo usiya e-Victoria Falls uzaqala ngenyanga ezayo ukulungisiswa ngokubhadwa kwamagodi-godi. Leli phephandaba lithi abazaphiwa likontraka sebanxuswa ukufaka amathenda. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilele umahlabizulu wonke waseZimbabwe njani bakithi ngumdlovu isibongo ekhaya ngisetsholotshwe ezalelwe khona bese ngibonga lakubasakazi bonke besika studio 7 ukusethulela indawo
bese ngithi mina bakithi
asithandaneni singamnandaba ukuthi MDC or CCC or MRP or Rizano or Rizap thina ngakithi moizapu ngapho izapu moi-MDC moizano izana asezeni njengabantu abafundileyo umgabo waqhaqa amakhanda lawa lo nkomo siyekele iindaba zokutshayana lezi iindaba zokutshayana angeke zisisendawo into esifanele sishayane ngayo ivote ngokuhlala ngihlala e-South Africa ethembisa.
Sanibonani Studio 7 linjani lingabali njani iindawo zonke zelizwe ngibe ngithi nami ngiphawule endabeni yezesa i-challenge esinayo ezesa ezilokungatshintshwanga i-mentality yakhona sizohlala sikhala ngogesi njalo nje ngoba uma kule fault especially ezesa ungakhangela amapholu la uhamba khona amapholu ogesi izihlahla zinkulu akuvulwanga ndlela into esifadaza lezi ezinzima kakhulu okuthi uma sekune fault ba-trace nzima abantu baka-Jesus. And again ngikhuluma i-Plumtree abayaziyo ukuthi cover indawo engakanani zesa from Plumt to Redwood kuyabe kuyiyo i-Plumtree. They are using one car uma kuwukuthi kune-fault komadlambuzi umgwaqo lwale wabona ukuthi njani uma kune-fault asiphonge ukuthi nje is too much liyazazi indlela zakhona zinjani. Ngibe ngithi ngiphosele lami okungakho i-government yethu ibe serious ngendaba yezesa please.
Linjani Studio 7? Hayi sathi siyaphila ngapha emakhaya nangapha Plumtree. Eyi ngibabaza into ekhulunywa ngumnangagwa indoda elanembeza le kambe mawuzathi wena abantu abaphelelwa amaphemithi kababuye uzobasiza uhluleke ukusiza thina esemakhaya. Mina ngikhuluma nisekhaya so indlela engiyibona ngayo impilo itsheke kakhulu so mayezasiza abantu abavele ngaphandle thina esekhaya ehluleka ukusisiza umqondo othini lo bona banjani laba uzabasiza thina sehluleka thina esekhaya. Hayi bakithi hayi madoda lakala nembeza lawo hayi Ay, bakithi asizameni phela ukuthi sizame ukumkhipha ngevoti lomuntu. Eh, ay phandle kwalokho kumbeni angazi ukuthi engandlela abantu kodwa phandle kwevoti ukuthi sivoteni bakithi sizameni sileke sizama singalahli themba. Eh, voteni iqembu nje lingazathi labantu. Eh, singakhethani ngomhlobo. Ah, umhlobo ngeke kusisize. Hey, anga kusize bakithi ke kusisendawo. Ngiyabonga.
Kengibulise kubalaleli bomsakazo wo Studio 7 ngendlani basakazi. Ngithi impilo enhle njalo endendifisela yona. Ngingaqedi isikhathi nje igama uThulani Ndlovu. Konduna usikhobokhobo enkaya. Khona le nenkaya emandebele. Ufuna ukuthi ngike ngiphendule lubaba okhulume namhlanje kungolwe obalise iaudio yakhe namhlanje ngokungolwe sithatha. Ubaba lo uthi iCCC iyehluleka ngoba yiye winayo emadolobheni kodwa bengenzela abantu abesesithi i-budget iyakuphi nje wakho ibaba ebe-budget mfundi ngiphendule kanje baba yeye ukukhuluma unyakuzwa nami nginindebele njengawe kodwa into ekhona yothi wena ma ukhankasa ukhankasela i-MRP ikhankasele kahle ungabambi lapho okushisa khona ngoba uzokusha ulimali i-budget iyenziwa kodwa abantu laba bayathathelwa into lezi ziye khona le eHarare bayebuya ke sebenikeziwe imali ukuthi yenzani lokhu lengiyalokhu lengiyalokhu akusizi lutho imali yakho iyabe ingayenzi lutho ingakhona nje ukuthi ithenge nomgodla owesimende baba ngiyabonga mfuni kudlula khulume kube kude ngiyabonga khona apho ube losuku oluhle
7 linjani lonke basakaza bahle nabalaleli abahle hayi siyabonga ke lezi ndaba ezinhle eziphuma zishisa sasizoke izinjalo ziliqinise okhulumayo ngusithozi ingolovana nguye lokhulumayo uyanqusa njalo izikhulumi zonke ezikhuluma lapha singaxabani noma singenzi lutho sifundisana okulungileyo sikukhangele futhi kuze noma sithi senze ulutho sikhala sikhala zwilinye kuraiti benthe mina asibambaneni sivotele iqembu elilodwa sonke ngoba izani ilamaqhinga amaningi kakhulu njalo masehlukene vele izasichanga ukwehlukana bengithi mina kulesikhulumo esike sakhuluma lapha sithi sona hayi iCCC akulanto eyenzayo kwathini kwathini hayi ayisikho lokana kuyena uMRP so laphana upresident ke ngubani ukuze abakujoyina abakujoyina ukuthi mali ngawina liwina ngubani upresident phela kodwa ma ukuthi uzawina kodwa lokhu ubuswa ngulwana ngobuza faka amasotsha endaweni yakho lapho esigabeni nyana sako lezowine khona uyabe control athi hayi ngifuna uhambe ilanga lingakatshona ungene endlini uza kwenza lokho ngoba sezophikisa ukuthi ngiwinile mina lapha asizameni ke ngiyabonga kakhulu sihlanganeni sibe moya munye yabo
Studio 7 njani lonke balaleli labo ntungameli khona ngapho hhayi siyabonga indaba elisilethela zona siyabonga indaba elisilethela zona badala kanti lapha kuthwani kuthiwa umnotho wezimbabwe ususondele thina sisemazweni sibuye asukuthi kuzanye ukurojwa lo lapha sizama ukurojwa la likhangele into zamashona lezi sizama ukurojwa vele kunokuzwa umuntu wakithi esindebeleni umzekhulumela amashona bonana abantu abaningi umuntu yalokuqubele kuqaleke isikhathi sabantu nanku barojwa lobo bhizi ubojwa kuthiwa umnotho lizusondi uyenzele ukuthi kuyevotwa uma kuvotwa kuyazotwala toza amashona athina utwazani p f m d c bazalinceda ngayo balaba abantu
abasakazi-ke nabalandeli-ke umsakazi omuhle umsakazi wethu Studio 7 salubanani salubanani lonke linjani-ke ngithanda-ke ukuphendula-ke ukhona ukukhulume ngokuthi i-triple c yeburulakobulawana samathebeleni endaweni eziningi kodwa ayikho impumelelo lakho kwenza la imali yaphi ukudila la abantu abaningi amashona abalizwisisi especially abantu bemandebeleni abazwisisi ukuthi izanu-p f irana njani izanu-p f banjani babambe yonke into ayikho into engayenza ezilongo izanu-p f khona ngaze kuthatha imthwakazi-ke ibuze imthwakazi ayikho into engayenza imthwakazi izanu-p f sesekhona so asikhipheni izanu-p f kuqala lesidil izanu-p f first then konke kuzolandela istep sokuqala esingasithatha ezimbabwe is to get rid of Zanu-PF.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465-0318.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi izulu uZulu kumele athandazele ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho lokuba akhethe inkokheli elesineke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshwe ngabafundisi abeCatholic Bishops Conference eyokunanza usuku lokugcotshwa komlotha wangolwesithathu bathi indlela engenza ukuba leZimbabwe libe lokuthula inhlalakahle lemisebenzi ukuthi kuqhutshwe ukhetho olokuthula. Baveze ukukhathazeka ngokuqanza kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe elizweni, ukusetshenziswa komthetho ukubopha labo abalombono owehlukene lokahulumende. Umfundisi Travis Moyo waleli hlanganiso uchathise kabanzi ngale inkuthazo yabo besungula isikhathi seLent.
Lamhlanje siqala isikhathi sokuzila ebandleni elikatholika. Amabhishobhu abayibabelusi bebandla basiphe incwadi esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Uqhubeke ethi kumele uZulu weZimbabwe akhethe inkokheli ayaziyo ukuthi ilothando kanye lozwelo.
Utsho okuningi ngalokho esiyikho langezifiso zethu lalapho esifuna kuya khona. Kasikhetheni abaza kusikhokhela okweminyaka emihlanu ezayo, abalozwelo, abalesineke, abananzelela izinswelo zabantwana beZimbabwe. Umkhokheli oza kuletha inguquko, oza kusiphathisa ukuba siqede ukungatholakali kwemisebenzi.
Okusekelwe ngumfundisi Simbarashi Maringosi wakoBulawayo.
Ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29 verse 11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Incwadi le yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ilotshwe ngabafundisi beRoma ababalisa uArchbishop Robert Ndlovu oweHarare, Bishop Paul Warren oweMtare, Bishop Radolf Nyandoro oweGweru, Bishop Raymond Mupandasekwa oweChinoyi, Archbishop Alex Thomas owakoBulawayo, lo Bishop Raphael Ncube oweWange. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkolo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu elilesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinumki Adesina, ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezizamukelwa nguhulumende. Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.